sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 9 Ncwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. UZulu uyathandabuza ngokuqhakatheka kwebutho ngelanga lokunanza imisebenzi yabakubutho elikhona lamhlanje.
Yebo, kulabanye abasakhulayo abangakwazi ukuqhakatheka kwenkululeko, abanye beze belahlumulomo bethi hayi ngangcono ibuye impi ngoba ngama-bond free abakwazi ukuthi impi injani.
Abanye basola uhlelo lukahulumende lokupha abantu kungelambadalo amatsiyane enkuku ezilamalanga alithumi besithi yikudinga nje amavoti.
Yikudlala nje ingqondo zabantu ukuthi abantu beZimbabwe betshone libhizi liqhobana lethambo bo abantu abadala besidla etafuleni besidla ezimnandi.
Amapolisa ogatsha lwe-FBI afike emzini wayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump izolo ebusuku ecwayisisa ngodaba lokuthi wadabula ngabomu walahla amaphepha aqakathekileyo.
Kodwa ke iRussia njengezwe elikhulu ngezikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukuthi futhi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasisebenzisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe linanza ilanga lokuqhakatheka kwemisebenzi yabakubutho lamuhla ngelanga leDefense Forces Day. UZulu uyabuza ukuqhakatheka kwebutho ngelanga leli kulandela ukuhluthuna umbuso okwenziwa ngamabutho abaphathisa ukususa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Kukhangelelwe ukuthi kuza kuba lomdlalo wenguqu enkundleni yeNational Sports Stadium lapho iqembu lebutho elizadibana khona labo sowabo bakwele Botswana. Abaculi abalodumo abagoqela imafikizolo yakwele South Africa uSandra Ndebele wakobulawayo loNdux Malax Jr. wePlumtree bathokozise abaningi eHarare izolo ebusuku ngelanga lokunanza amaqhawe esizwe kulandela umkhosi weHeroes Day. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF eBinga, umnumzana Kudakwashe Mavula Munsaka, obesemkhosini weHeroes Day izolo, uthi amalanga la aqakathekile ngakho sebeqoqe umkhosi weHeroes Gala eBinga ngempelaviki lapho umhlabeleli olodumo uDT Bayo Mudimba owazakala ngengoma ethi Kujata Jata uzaxhasana labanye abaculi ukuthokozisa uZulu. Ukuze sizwe okuningi ngalomcimbi usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Munsaka yena oqala ngokuchasisa ngokuqakatheka kwelanga lalamhlanje.
Umsebenzi oweHeroes owamaqawe ethu elizwe uqhubeke kakuhle endaweni esitshiyeneyo. Ngibe lethuba elimnandi elokubana ngibe seNational Heroes Acre lapha umongameli sinike ispeech enhle okumangalisayo enathisa amanzi. Namuhla siyabe sithokozelela ilanga lamabutho ethu. Amabutho ethu asikhangelela ilizwe, kumele sikhangele okwenzakalayo emazweni athiyeneyo, sikhangele okwenzakala eUkraine, sikhangele njalo sosezakala kubo China, labo sefunqa umsindo wabo, labo America kunjalo, labo Taiwan. Sikhangele ukuthi ona kusenzakala endaweni ethiyabo DRC khonapha eduze, abantu besilo eMozambique. Singakukhangela sibone ukuthula okuselizweni lethu leZimbabwe. Lokho kuyasinxweba kusitshengisa ukuthi hatshi laba abantu abalondoloza ilizwe baqakathekile kakhulu. Baqakathekile ngoba even lona ilizwe labuya ngenxa yamabutho alilwelayo abuya. Yebo nje kulabanye
abasakhulayo abangakwazi ukuqhakatheka kwenkululeko, abanye beza belahlumulume bethi hayi ungangcono ibuye impi ngoba ngamabone free abakwazi ukuthi impi injani, abakwazi ukuthi ukuzibusa kunjani, abakwazi ukuthi ukukhululeka kutshoni, ukuthi hajhi lokhu akutsho lutho empilweni zethu ngoba siyadubeka. Kungcono ukuthi uswele ukudla kodwa ulokuthiwa yipeace kule security emnandi, kodwa nje ukudla akuswelakali elizweni njengaleli. Umongameli ukukhulumile inhlelo ezijiyeneyo ezenzakala elizweni ezitshengisa ukuthi ilizwe sisiya ku-2030 hathi liyaphakama, alisuze liphakame kanye, siphakama sihamba ni step by step sisiya phambili, siqhubeka sisiya phambili, ilizwe liphumeleka liphuthuka, abantu bethola imisebenzi, iholo zingezelelwa ezabasebenzi bakahulumende. Lokho kwenzakala asinikeni nehulumende isikhathi isikhatshana wenze ukuthi esebenze konke okwenzakalayo elizweni kuphumelele, sonke sidle kamnandi elizweni elikhulelekileyo, ilizwe elabuya legazi, ilizwe lapho esizibusa khona, ilizwe okumele silibuse thina abanikazi balo.
Siyabona ukuthi kulomkhosi weHeroes Gala ngempela viki ezayo nogabe kusenzakala lapha,
akubizwa ozwayo eBinga ngempela viki olesihlanu 13th August eBinga Center eDDF Shipping Hall, lapho umfana olodumo othiwa ngu-DT Bayo Mudimba, lo owajaya ingoma othiwa ngokujatajata, uyabe esebhinga ecula kugala yethu, abantu becazeka bekholisa bekhumbula amacawe ethu. UBayo Mudimba uzaba labanye abaculi abavela endaweni ezijene ezebhinga ababe bemncedisa ubusuku bonke, uyabe kuyipungwe abantu becazeka benatha begida bejabula. Umfana lo ngumfana owebhinga, so sibone kufanele ukuthi sibize umfana olodumo ovela kithi ekhaya. Ngomgcibelo ntambama kaphumuli uyagijima ebesiya elusulu njalo eBhinga Saudi, lapho yabecula khona ntambama elusulu center, yabecula labanye futhi abaculi abakhonapho eBhinga ababemncedisa ubusuku bonke njalo kugidwa kukholiswa. So vuya nini ngobuningi benu lizokholisa madoda, lizojabula lo mntana yenu uBayo Mudimba. Sikhumbula amacawe ethu obaba Oscar Jaya Muntanga abafayo befela ilizwe leli ukuthi thina sihlale sizibusa sijabula kanje labo Mudimba singela muntu osihluphayo. Akubizwa ozwayo ngempela viki eBhinga.
Alo ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Munsaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBhinga, obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amapentsheni alohlonzi, hathi ingcosana abayitholayo okwamanje. Bathi bahola amadola eMelika aphansi kwamakhulu amabili okwenza baphile nzima. Umnumzana Isaac Mabuka owalwa impi yenkululeko olilunga lebandla lezaphu uxoxe lo Gibbs Dube ngabakubhekayo.
Into eyayibuyela lapha yimajority rule ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume avote ngendlela akufisa ngayo, and njalo wahamba kwaliwa kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa. Kodwa kulabanye abathi kona nxa ubani engakusanga hayi kungangcono ukufiwa, hayi bo nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu. Thina esalweli lizwe lathi kasincediseni kulokhu, kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo, hatshi ayisikho okurayithi ukuthi ona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya, sesibafake lapho kuthiwa ngamakhiphi, sesibatshaya ukuthi ona indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lokani.
Baphethwe njani baba Mabuka abalwa impi yenkululeko?
Angithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu abalweli lizwe. Abantu laba Othesi lanxa uhulumende zama ukuthi abancedise ngama allowance kodwa hathi sibabona bengabantu abadubekayo abakuleyani side nxa siseparate abantu abanothileyo labangadubekiyo labadubekayo sibabona bona bekuside abantu abadubekayo iappeal ukuthi lo hulumende ancedise lanxa elama allowance kodwa ancedise ukuthi ama allowance akhule ayephezulu mbijana lo munye uhulumende ongangena uyapila ukuthi wona anakekele abantu abalweli lizwe ngoba abantu labo bahlala abanye ngilitshela ukuthi wayeqeda 4 years engazange alale endlini efulelweyo elale egangeni kuphela umjokojo abanye bethu sifunda abanye bethu okuyithi esesiphethe izikhundla sifunda siba ngamaprofesa sibe ngama-injiniya sithi nxa sebefikile sitona omuntu ongafundanga akumelanga anikwe lutho hhayi wo asincediseni abantu abalweli lizwe
Lo ke ngumnumzana Isaac Mabuka ilunga lebandla lezaphu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Abanye basola uhlelo lukahulumende lokupha abantu amatsiyane enkuku kungelambadalo. Uhulumende uthi uza kupha imuli ezedlula izigidi ezintathu 3 million amatsiyane alichumi aselamalanga alichumi ngamuli inye. Njengendlela yokuphathisa uzulu phakathi kwendlala ekhona elizweni. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda othi lolu hlelo alusoze luphumelele ngoba kuzamele abantu bathenge ukudla kwenkukhu lezi khona ukubiza imali ephezulu.
Uhlupho esilalo ngelokuthi abantu eZimbabwe sebe-desperate kakhulu, ba-desperate ngemisebenzi, ba-desperate ngokuthi bayenze imali. Kanti njalo futhi silabantu abangelenhliziyo, abalenhliziyo ezimbi, abacabanga ukuthi abantu beZimbabwe ngenxa ye-desperation yabo bangasetshenziswa nje liloba yini. Bona abantu abatshelela umongameli eceleni yibo abayizigangi kakhulu, ngoba akula project ekuthiwa kuyaphongusuka uthatha ama siyano nika abantu into leyo kayiqali sayibona senzakala ngabo 2014 owayengu vice president uphele ubaba umphoko ehambe nika abantu amatsiyane abantu abathole lawo matsiyane ngangilandelela kuhle sibakwazi yakwazi ukuthi amatsiyane akhona ayengama reject angakhuliyo abantu balala bekhangele befuna lamatsiyane lenkukho singakhuliyo abantu bevalwa amehlo ngabantu abagangileyo abafuna amavoti besebenzisa abantu futhi kuyadanisa uthole umongameli etshone busy enikana labantu amatsiyane into emele kumbe zenziwe ngabadomeni lezobedebe benika abantu amatsiyane kanti futhi uzanika abantu amatsiyane ngemva kwalokho ukudla kwakhona ungabanikanga uthi bakwenzeni bakuthathe ngaphi njalo futhi siyakubona ukuthi into le akusoze kuphumelele sesidiniwe ngamaprojects ayenziwa ngohulumende angangingathi mina nxa ngingavumela ngithi alangqondo amaprogram ayenziwa ngenxa yokuthi kuzama kubanjwa abantu kuba abantu bebelokhu benikwa izinto ezingancediyo uhulumende lowo nxa eserious ngokufuna ukuempower abantu umongameli kavula ama-EPOs ama-mine lawa agcwele ilizwe lonke laye umongameli siyakwazi ukuthi enjeyana ulama-EPOs uphega ama-mine indawo zonke lapho wagrabha ilizwe lonke walifaka ama-EPO kavunxa eserious ngokuthi ufuna ukuthi abantu bezimbabwe baparticipate kwi-economic development kabavule ama-EPO banika abantu amezigabeni bamayine indawo zonke igolide lokunye okwembiwayo okukhona kulama-diamonds bavalile badla bodwa kodwa thina amazimbabweni selokhu esithola siphiwa amatsiyane angancediyo kuthiwa sizathuthuka ngamatsiyane bona besidla into besenza imali ngento eziqakathekileyo so khona lokhu kuthiwa yikujwayelwa ngabantu abadala abasithatha nje badlale ngathi lathi futhi siyathatheka sithole sihlabela sitshaya ikongonya sitshaya izilogane sisenza into ezingalangqondo
ngokubona ukubona kwakho kuyini kade kungaphumelela ungenza ukuthi lelo hlelo luphumelele ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abavele bedinga lezinkukhu
into kade imeli yenzakale nxa kunjengoba ngishilo ukuthi abantu laba kabakho serious vele abakho serious ngitsho bathatha abantu basithatha njengemdlwane ngabe kufuze ukuthi bathathe babize abantu ukuthi abafuna ukufuya inkukhu abantu ba apply balandele baphiwe lokudla baqale ba trainwe bafundise ukuthi inkukhu zakhona zifuywa njani ngemva kwalokho futhi inkukhu zakhona ungazifuya akucaca ukuthi ziya kuya ngapi kule market yini inkukhu zangkhona kambe sho nxa uzathatha abantu abangu 3 million ubenze ama farmers enkukhu kuphonga ukuthi wavunje ngakhona kwaleko kwabakhona kweziwuta yikudlala nje ingqondo zabantu ukuthi abantu bezimbabwe zitshone libhizi likhobana lethambo bo abantu abadala besidle etafuleni besidle ezimnandi
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ube khuluma ecingweni le studio 7 esewange Okwamanje ke sikhangela iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzaqhubeka esipha inhlonipho yamaqhawe abalwa impi yenkululeko abangaphiwa ngalinhlonipho abafana lomnumzana Ndaba Ningisithole lo James Chikerema abangcitshwa linhlonipho ngumnumzana Robert Mugabe Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi inkokheli yamabandla aphikisayo ibikhona emathuneni eHeroes Acre izolo izonanza ilanga lamaqhawe kade bekhona babalisa umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora umnumzana Love Momaduku okhokhela iNCA lo mayor wedolobho leHarare umnumzana Jacob Mafume kunye labanye Kodwa umkhokheli we Citizens Coalition for Change umnomzana Nelson Chamisa lenye inkokheli yakhe abayanga Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7. Ngicela libale yami mina ngumasoka ovela esigodini. Now, into engibuya ngayo lapha ngiyokuthi khona. Khangelani kathesi thina abantu bakamthwakazi belithanda ukuvotela amahloni. Khangelani iblawayo ukuthi ingcole njani. Ake livose inkophe. Sasazi iHarare yengcole ukwedlula zonke. Namhla iblawayo yiyo esingcole ongaza ukubona. Mina ngikwazi ukuthi abantu besindebele ngiyinjani. Kathesi selifaka uThamisa. UThamisa lowo. Limfaka ngaliphi ngoba vele amahloni asozawafa asithanda thina abantu besindebele thina into esizisondeza kuwo angazi ukuthi kanti vele into abantu besindebele ndiyangihlula abantu bakithi mina hayi hayi ngoba kathethi kunje umuntu wesindebele yi-third vice president kanti thina siyahlala sisemsileni nini kuze kube nini lokho esisemsileni kanti why lati fike singasange omnye umhlobo la ukuzama ukukhokhela ngoba sokwehlule lokho kwamahloni
Studio 7 njani tungamili nkomo njani hayi okwezweni lethu ngokwezweni lethu abantu mabefuna nje laphana kulunga kabayeke ukukhombana ngemunye umnyeli wetubane omunye omunye etubane angeke yalunga mayinjalo laphana into ekhona kufanele ukhitshisitha abantu khona bezoqala ukukhombana-ke ngemini isitha siyiso esibulala ilizwe sesithumile hhayi nje abantu abakhuluma lapha ngoke uchithi abantu abadala njalo imidiyo ngeke uchithi bayibone le ndlala le khona ngeke uchithi bayibone le mali engekho ezweni into abayibonayo kodwa ma umuntu ezokhuluma ikudlala ikudlala phela lokhu kukhuluma ngemthwakazi vele into engazaziyo ukuthi imi kuphi mthwakazi bami kayibuye ebantwini ingabe iyimthwakazi emlonyeni yalaba kuphela ingancedi ngalutho 2023 gets sokuyavota imthwakazi ukuthi yona kayivoti isibuya ngezinye indlela ezingasizo so umuntu obonayo kakhuluma amagama anjengala akhulunywe lawa abantu ikakhulu abomthwakazi angitsho umkhokheli womthwakazi abalandeli bomthwakazi ungathi bonke nje angake ngeke mbalingansithi bafana nami ngibona kathi nje mambabhekile babonakala nje bafana lezinje ezigogothi isigodi esinyama zisekudeni azivele zona zingafaki umcolisi ngekhanda azivele zona izilandeli lezi ezilandela imithwakazi yizilandeli asobalandeli yizilandeli zihamba lo moya ziyaphephuka umuntu yena mayifuninti yakhe kayenze thule engayezi ukuthi ye wathi wathi amnamboni ngemithwakazi le abantu bangikhona laba baqondisa inkulumo njengamadoda amadala afuna ukulungisa ilizwe lakhe hawukuvela bephume nje ejosaka behamba ngaphandle kwetraki abayeke le into kakhulu
salibonele kustudio 7 ngiyalibingelela lonke ndawo nezindawo khunye labasakazi bakhona bomhlungameli inkomo bakithi linjani kodwa sihlobo hayi kakukho okuningi enkutshoyo lapha nje khuluma ngale ntombazane yasenkayi lethi siphathele umkhwenyana kobulawayo umkhwenyana weshono wasibulalayo igugurawundi lasibulalayo angazi ukuthi ngivele ngindlela zokuxolisa sezoxolisa ukuthi sethethe umfazi kumbe sethunywe indoda ukuthi ezoxolisa ngaleyo ndlela ukuthi uzabe thiwa imali hayi kunzima lokhu bakithi kube kufanele sihlalelele ebe umkhwenyana wasenkayi ephelele khona lenkayi lakhona le kweyisezala emashoneni le hayi kobulawayo uzositshela ukuthi usebuye lomkhwenyana usijwayela kabi lumamalo usidelela kabi kukurawundelelo lasibulala lelo lakathezi loku alisabulala abantu
ye linjani basakazi bakastudio 7 hayi bantu size sionda lokufaka la ama-odgate abantu bakhuluma kuze kube kathathu umuntu wane asazi ukuthi lani selisenza njani silithembe kangaka zama ukuphawula la le meseji liyihambise sibili bengicela ukuthi kumbe lingayithinta kabili isicelo angijayelanga ukufaka kustudio 7 yakhuza amagweda ukuthi akayekele utshwala lobo okuthiwa yintengo thinde sikhuzela labo okuthiwa ngamabhambathi labashurubhu ababuya emhlabeni wakithi ematapa bayelaphana bedakwe zintengo bethole la mabhemba befike bengene ngaphansi bethalise ukudiliza amapili emgodini bedakwe zintengo abanye bafika 60 bangaphansi khona nesokuze kulinda i-black boot ngenxa yokuthi abakwazi imvelo nenhlonipho ekhona igolide alidakelwa ntshengu bengasuki kibo bethwele amabhemba bethwele umona besiza kithi laphana ematapa laphana kathesi bangaphansi khonaphana sebengamalinda khonaphana siyacela ukuthi ogqweda beke beyekele ukunathi ntshengu ngabe semgodini siyacela sibikele isiphuzele ogqweda lalabo okuthiwa ngamabhambazi engaphonge ukungena nje bezenza amabhozweli bengakwazi ukuthi benzani yabona
ivukile basakazi bakastudio 7 siyafaka ama-odi elandelana kodwa kafundwa lapha abantu umuntu ka-1 uzwe befundwa kathathu angazi ukuthi kumele wenzeni kumbe kulekhodide ukuze ungene emsakazweni
hayi-ke sizama ukuphuthuma lapha sikhuze ikakhulu laba abantu okuthiwa ngamashurugu la abantu laba kumele bazazi ukuthi lapha abakhona bakwazi ukuhlonipha ukuthi indawo le ndawo ilamasiko bathenga amabhemba bathenga amahloka bagade izimota basuke khona lekibo komhlabulenzondo bethole amabhemba bezothatha igolide bedakwe zintshengu intshengu kayihambelani lo muntu otsheketshayo ongena emgodini umgodi awula ntshengu bangene-ke bedakiwe babuye kithi kwele matapa khona bana bedakwe zintshengu zabo lamabhemba abo bafika bakhotha abantu babakhuphela ngaphandle enyangeni ezidlulileyo babakhuphela ngaphandle abantu bakuyileyo ndawo abantu bakhonapho lo mhlabeleli lo efelabhusu umarabini wahlabele wathi ungawufika endaweni zoqala ubuze yiphi babe besiyangena-ke khona phala bexotsha abantu baphumela ngaphandle babe bengena bona bedakwe zintshengu wabubadla umgodi wabathatha abakabayekele umhawu lokudakwa zintshengu lamabhembabo athe sebengamalinda kithi khona phana ematapa
salibonani basakazi bakastudio 7 labalaleli bakastudio 7 nalinjani ukuphila hhayi nangiphilile yokhulumayo ngujoshua ncube esigabeni sekubhani ngokuhlala nisejubheki la mina ndikudala ngosisi wami lo udadewethu obuya eze ukuthi sebuye lo mkhwenyana uze kwethula umkhwenyana kwela kiwe emathebeleni kobulawayo mina ngibona ingani ubuye encele udadewethu wethu na ukhethe umkhwenyana wamusa lapho kuzalwa khona yena wayambika umkhwenyana lapho kuzalwa khona yena wathi sengibele umkhwenyana abazali bami nangu wamutsho ukuthi ngibani manje udadewethu khanya ubuye lomkhwenyana umkhwenyana olisandla ekubulaweni kwabantu bemathebeleni ngigugurawundi uzemethula angazi kumbe udelela usisi kumbe wenzani kodwa ngakhanya nibona niyasetyenziswa abantu basesizweni lapha kebevula amehlo ngomuntu wakibo ngayisetyenziswa kusasa udadewethu uza kuthi vele ngiyabazi abantu bakithi bazwa ngogodo yiyona la mandebela njengala and ngokukhuluma kwakhe ekhululekile ngiyabona ukuthi yena nakibo igugulawundi kazange eyiboni ukuthi yayisenzani kanjalo kayitula muntu wabulawayo angiboni ukuthi umuntu engabuya eze kwethula isigebeni esaqeda abantu kangaka waphuma futhi sisiza lokuthi bathi abadoda esindebeni babulalela ukuthi bethi bethatha abafazi bangkhona beyandise umhlobo wabo bezane nabafazi besindebeleni yikho lokhu kulethele lapha ngosisi nyamala nje amanye amandebele echayisaka angazi ukuthi angenwa yini akubone nokuthi umuntu loyo uyasetshenziswa anen years kuze kufike kathesi kungaladivulupu nenakhebeleleni sokusisi i-election sebuya sesithi uzalo mkhwenyana mkhwenyana waqeda abantu ngiyabonga ihlobo
siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, amapholisa ohlobo lwe-FBI afike emzini wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ecwayisisa ngodaba lokuthi wadabula ngabomu walahla amaphepha aqakathekileyo. Umthetho welemelika awuvumeli ukuthi umongameli alahle amaphepha omsebenzi mahlayana. UTrump izolo ebusuku wethule umbiko ecothoza amapholisa esithi bekungadingakali ukuthi bazecwayisisa emzini wakhe ngoba abameli bakhe beke bakhuluma lawo amapholisa. Akwazakali ukuthi kuyini okutholakeleyo. Kolunye udaba, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sezisole ukuhlaselwa kwendawo eduze lesitishi samandla enuclear kwele Ukraine. Lezi nhlanganiso zithi lesi sitishi singahlaselwa kulakho kudala ingozi umhlaba wonke jikelele. Kodwa amabutho akwele Russia alandule ukuthi yiwo ahlasele indawo le esethe sayicala amabutho akwele Ukraine. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo saqala ngokumbuza ukuthi impi yakwele Ukraine uyibona njani.
Yebo msakazi, uPutin ngaphakathi eRussia njengoba nathi singenje ngakuthinta lokho usesenayo isupport kodwa ke angakunanzelelanga ngesikhathi siya lapha neUkraine ukuthi kungenzeka yini iUkraine ithole ukusupportwa ngendlela ekuthole ngayo emazweni aseEurope nemazweni aseAmerica ikakhulu ukusupportwa ngezikhali ngoba yilokho osokusize kakhulu iUkraine ukuthi icishe ikwazi ukumelana neRussia. Kodwa ke iRussia njengezwe elikhulu nozikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukuthi futhi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza iUkraine lolo sizo ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa ziyawulimaza nomnotho wasekhaya izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakumabhajethi emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza futhi ukuthi iUkraine ma ingasalitholi usizo olwanele emazweni asentshona la kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo aseRussia. Uminister wabo uhambela nje amazwe athile la eAfrika. Uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ezikhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ubesesenayo ezweni lakhe. Kodwa ke asikwazi-ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi esingakanani.
Hayi, siyabonga ke mnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazo esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidubaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.